Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali buka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 5 Ngcwabakazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulowesilisa oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19. Ukukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi adonse amajogwe amabili lelokuba ngumphathi intambo wezempilakahle kudala inkulumo.
Into esikali kuyibona le iveza ukuthi upresident kakwazi akwenzayo.
Abaphathi intambo beStartak bayahlangana lamhlanje kulandela umbuthano wayizolo we-Organ Troika, kodwa udaba lweZimbabwe alukho kuluhlu lwenkulumo abazihlaziyayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulowesilisa oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha lubike njalo ukuthi inani labalegcikwane le-coronavirus selikhuphuke layedlula inkulungwane ezine lamachumi amabili lanye 4,221. Leli nani likhwele ngemva kokuba kuhlolwe abantu abedlula inkulungwane eyodwa 1,080. Asebebhubhile ilizwe lonke sebengamachumi ayithoba minwembili lanye 81. Ibandla le-MTC Alliance selisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunika umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga isikhundla sesibili esokuba ngumphathintambo wezempilakahle. Leli bandla lithi isisekelo sombuso asivumeli umsekeli kamongameli welizwe ukuthi abe lesikhundla sokuba ngumphathintambo wogatsha lukahulumende. Lithi njalo umnumzana Chiwenga kanalwazi olwaneleyo ngezempilakahle olungenza ukuthi abe kulesi sikhundla. Ibandla leli lithi Mnangagwa ubemele akhethe umuntu ongudokotela kumbe oyingcwethi kwezempilakahle. Okumangalise abanye ukuthi ngeviki edluleyo kudale le Politburo kuphume imbiko yokuthi uChiwenga engaba esebenza lenye inkokheli yeZANU-PF ukususa uMnangagwa esihlalweni. Lokhu kwabangela ukuxotshwa kwelinye ilunga ledaleleli unkosikazi Cleveria Chizema. UChiwenga ungene esikhundleni esithiwe ngumnumzana obhadaya moyo, yena oxotshwe ngumongameli Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula esetheswa icala lenkohlakalo. UMnangagwa uthi ukhethe umnumzana Chiwenga ukuze akhokhele imizamo yokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafa, uthi ngaphandle kokwephula isekelo sombuso welizwe, uMnangagwa ukhethe umuntu ovele ezigulela othona egijimela uyakwelatshwa kwele China.
I-Constitution yeZimbabwe, Section 106, Subsection 2, ayivumeli umuntu ongu-president or ongu-vice president ukuthi ephiwe ubuminista kuhulumende. Lokhu kwephula isisekelo sombuso, njalo kuyamangalisa ukuthi ubaba uMnangagwa ama-advisor akhe bamcwayisani. Kuyamangalisa mpela ukuthi uhulumende kaNangagwa yena njalo yi-president yeZANU-PF uhloseni uma ezaphoyinta umuntu ovele ezigulela abantu. inyanga yonke uyaphapha esiye China khathesi njobe China la ivaliwe siyamangala ukuthi uzabe senzani mbeyi kumthiya sikwazi into yokuqala uthiwe engakasiwo umuntu okwafundela ezebudokotela mbe ezesibedlela mbe uba ngunesi nje kuba ngodala ngibona ngani kuphanana izikhundla ezizama ukuqinisa imilitary government kodwa kunganani uthiwe ngumuntu ogulayo ngumuntu ohlala vele ela isaka lamaphilisi siyazi ngesikhathi lesiyana besiwa lomkakhe kwakuthiwa uhlala vele ngumuntu ongani udakiwe ngoba ama-drugs owanathayo anzima mpela
njengebandla baba mafa belikhangelela ukuthi umnankagwa akhethe umuntu onjani
sibona thina be-MDC kungani luhlazo ngesihlobo bathi yingozi ngoba mbona ngani sefuna ukuqedisa abantu bakithi bonke ngomkhuhlane we-coronavirus lapha ede kufuna umuntu oqeqetshileyo ololwazi ngezempilo lokulapha lokuthungamela umuntu oqinileyo sonke nje siyagula kodwa phela ubaba le ulembali yokuthi seleminyaka vele esigulela yikho ke mbona ngani njengebandla yingqobe kubantu beZimbabwe ukuthi bakhangele sibili ukuthi kanti laba abantu sebehloseni bafuna ukufezani ngamadlwane nje into le ayisoze isincedise ngitsho i-coronavirus iyabilokhu iphapha isiyaphezulu abantu besifa izibhedlela zizavalwa abantu balapha eZimbabwe sekungani zintandane
umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo kunjalo nje isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ephendulana lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fatsayi Mahere enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Twitter uthe okwenziwe ngumnankagwa kusemthethweni ngomvulo umnankagwa ukhethe isosha umnumzana Jasper Chimetsa ukuba ngunobhala kugatsha lwezempilakahle ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
lokhe kwasukela ngo-1980 ilizwe leZimbabwe nxa lifaka umuntu kuba nguminista we-health kufakwa umuntu oqeqetshileyo kwezempilo ongudokotela akukaze kwadojwa nje noma yiliphi isosha elikhulu noma ngu-vice president noma ngubani yinto esiqala ukuyibona le iveza ukuthi upresident kakwazi akwenzayo iveza ukuthi upresident ulahlekile iveza ukuthi upresident kaboni ingozi esiphakathi kwayo ngokuba phela nxa uthatha ufaka uthi akaphilanga kahle siyakwazi simfisela impilo enhle ukuthi alulame kodwa kwamanje kudingeka umuntu okhuthele ozagijima afinyelele kuyo yonke indawo akhuthaze amanesi akhuthaze odokotela akhuthaze izisebenzi zezempilakahle ukuthi abantu baphile kodwa nxa uthatha umuntu owehlulekayo uthatha umuntu ongelakho ukuqeqesha kuleyo ndawo heyi kuyadlalwa ngalesi sikhathi kulokufa siyamangala ukuthi kuzanywani ke khona lapha yinto embi kakhulu leyo izabulalisa abantu phakathi kweli
uChiwenga sesike sambona chothoza njalo eklolodela odokotela abakhalale umsebenzi esithi kabalalo lelo lungelo umbona esebenza kuhle labezempilakahle na
hayi yena vela somuntu okhutheleyo ekusebenzeni kahle labantu angithi lisotsha impilo yakhe yonke wazi ukukhemanisa wazi ukuthi abantu bayafuqwa ngenkani ukuthi kuyakhulunyiswa nabezisebenzi ngendlela efaneleyo kakwazi ngakho ke lapho afakwe khona kafanelanga abe lapho nakancane kulo uminister udeputy minister ongudokotela udeputy minister we-health nguyobe fana ukuthi angene abe uminister we-health aluntu vele ngudokotela kudingakala udokotela hayi izinto zokudlala nje ngalesi sikhathi kunzima kangaka hayi bantu akasoze akwazi ukusebenza kahle lamanesi akasoze akwazi ukusebenza kahle lamadokotela akakuphiwanga lokho akakuphiwanga ukukhuthazela ukubekezela ebekezelela izisebenzi ngokuba libutho lisotsha
umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo
I
Aba patintambo kanye laba kokele bamazwe akumanyano weSadak bayahlangana lamhlanje kulandela umbuthano wayizolo owe Ogantroika obuhlaziya indlela zokulondoloza ukuthula kwele Democratic Republic of Congo lase Mozambique. Ele Zimbabwe yilo ebelikhokhela umhlangano wayizolo oqhutshelwe ebulenjini owe virtual meeting. Njalo amanye amazwe aphatheke kulomhlangano yiBotswana, Zambia, Tanzania, South Africa leMalawi. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubonanga ubudlelwano lamanye amazwe olweMinistry of Foreign Affairs and International Trade. Njalo kwenzakale abanye elizweni besithi kufanele umanyano weSadak lweAfrican Union uxazulule ingxabangxoza eziseZimbabwe. Kulandela ukubotshwa lokuchaywa kwabacatshangelwa ukuthi bebeqoqa ukuthengisela. Lokhu kwenzakale ngemva kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa izolo awukuthi uhulumende uzaqhubeka elondoloza ukuthula ngokubopha abamabandla aphikisayo labanye athi ngabahlamuki ngoba kuyibo abawisa umnotho welizwe ngezenzo zabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi Angliston Sibanda yena ugcizelela ukuthi ingxabangxoza eseZimbabwe ayikafiki ezingeni laleyo eseMozambique lapho kusokulabahlamuki abesiMuslim abedlulisa amalawulo kumbe eDRC okulempi yomndeni.
Ukuthi bangadingisa udaba lwama-human rights abuses eZimbabwe bekuyikuthemba izimo elixwedayo ikakhulu khangelele ukuthi njengoba iZimbabwe kuyiyo engumgcinisihlalo we-Troika khathesi laba kade besenza i-activism ukuthi bamvule iZimbabwe amakhwapha bekhangelele ukuthi i-AfriSadak izathatha inyathelo eZimbabwe bakusuke bakhohlwa ukuthi iZimbabwe yiyo eshiya iTroika. So ke akusenzakalanga njengokufisa kwabantu labo kade befisa lokho. Siyakwazi ukuthi ama-liberation movements lawa yiwo a-influential i-Southern Africa kufanana njela abantu akade beselebrata ensukwini ezidlileyo ukuthi uChakwera uwinile eMalawi ekuyi-opposition sebekhohliwe ukuthi ikhadi kaChakwera ivele iphakhi e-liberation movement yaobanda okufana efana nezambia yikuthi abidlele xegayo nje ukuthi bekhangelele ukuthi iSadak ingadingi idudaba lezimbabwe. Ngokubona kwami nje bekuqakathekile ukuthi iSadak ikhulume ne-DRC kakhacabangele ukuthi bazakhuluma mhlawumbe bakhulumile ne-Mozambique kanye kule ndaba ezihluphayo khona kakhulu ndaba lezimbabwe yeyosinendaba zama-human rights abuses kodwa sasiye kunevu esenjengemozambique ukuthi sekulempi sokukhala sokuchalisala abantu sebebulala.
Kumele kuze kufike kuliphi izinga ukuthi kuze kukhulunywe neleZimbabwe. Awunyeke wathi kuqalisa njalo yini ukugcina kule ngxabangxoza emazweni okungafuni ukuthi kuhle kwesulwe kungamemetheki.
Yena ubaba wabantwana kungutha abantwana kunguye ulugcinisalo weSadak Troika yena lowothaya sekunzima ukuthi siyeqeka kuye ngoba nguye okade vele etshaya abantu. Yikho ngithe ekucabangeni kwethu into udaba lolu sukezaphambanisa sangananzeli ukuthi umnaotheya iTroika yena beyngumnakagwa futhi nalo osese wathi bonaba abantu akade bathaya kangapastori sekasila lasesingaya khona esingakhalela khona uSadakilevu obakuhlasindeu wazashile ekuthukeni. Bese kufithi udaba lokutapha abantu kuyinto ebuhlungu kakhulu esihambelanga yenzakale kuyikuhlukuluza kwabantu ngamalungelo nokunyathelwa kwamalungelo abantu. Indaba leyo kayikali kanye yabenzakala ngama-1980s esisuka ukuthi kuvele kuyinto eyiphatheni ekhululeka ikhona ebuhlungu. Asesedwa nje kumele sifale phansi ngabantu bagwezi sizame ukuthi ukube sizana ngokuthi abanye ngabaterrorist abanjenzokugwakusisidala.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Okwamanje ke sikhanye leziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi imbiko egcwele ebulenjini beinternet ethi umphathintambo wezomvikela unkosikazi uPam Chinguri ule gcikwane lecoronavirus ingamanga. Iphephandaba leChronic lithi kulondoda oleminyaka engamachumi amabili nantathu odlwengule umzukulu wakhe oleminyaka elichumi lanhlanu 15. Undoda lo ungaqanjwanga igama njengendlela yokuvikela ukuvezwa kwentombazana le ugwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga ezilithumi lasithoba munwe mbili. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Bona msakazi wami omuhle, akukhuluma lomfana kaSolo kusela phezu emdabula. Hayi, into engazakala msakazi ukuthi kuze kulunge konke lokho okwenziwe ngabozomvikela ukuthi bevale imigwaqo. Ukuthi kuzame ukuthi amazwe wonke azame ukungenela kuphume yona izana uPF ikhitshwe ngamazwe wonke ngoba abantu baseZimbabwe bona bodwa bayisaba ukubulawa, bayisaba ukutshaywa. That's why bengake bekwanise lento okade umeli yenzeke. Ngiyabonga msakazi.
Yebo, salibonani. Sakubona msakazi omuhle linjani. Hey, kubuhlungu kakhulu lokho kwenzeka kubantu bakithi. Umuntu omnyama uhlukumeza umuntu omnyama. Abantu abangelalutho bathuma abantu abangelalutho behlukumeza abanye abantu abangelalutho abahluphekayo. Amasocha lawo sabona alalutho ayayihluphekela nje abanye amabrugge amabhuts abatshekile kodwa sibabona behlukumeza abantu. Kodwa kukhona okutshaya amanzi, kungenzeka ukuthi phakathi kuZANU-PF kukhona okutshaya amanzi ngoba abanye befuna ukuthi kugconwe omunye besephuma, omunye besengena esikhundleni. Ngiyabonga ke ngokusikana okukhulumayo mphume enkaya kumanje nisegodla.
Lapha ngiyalizwa abasakazi beStudio 7 ngoba khuluma. Kanti kahle kahle sicela lisibuzele bona abantu ababezomvikela umkhokheli wabo libimfonele limbuzo ukuthi abantu baboshela ukuthi why besitha bafuni ukusela oro abafuni inkohlakalo oro baboshelwa ini ukuthi bangakhuluma ukuthi inkohlakalo abayifuni. Ake ephendule kahle lapho simuzwe kahle ukuthi yena uthumela amasosha ukuthi akopha abantu ukuthi benzeni abantu. Ungawubophela abantu ukuthi why besithi abafuna ukusela, wena ufuna ukusela ugcwele uqhubeke khatha amasela la njani ke so befuna silwe phela manje sokumele kubulawane phela make senza kanje.
Injani msakazi? Igama ngukhero ngokomoyo. Hayi, mina engingakutsho nje kuphela ukuthi hey, kubuhlungu kakhulu ukuthi khona abantu nxa besithi bayazwakalisa ubuhlungu bempilo ababuphilayo ezweni bese betshaywa ngamasosha okungabantu okumele ukuthi bebeyazi. So hayi, kunzima kakhulu ukuphila kulelanizwe, kunzima kakhulu.
Ngiyalibingelela mina ngu-Alec Nyati. Kuyamangaza lokhu impela ukuthi abezomvikela bebophe abantu. Thina sazi umsebenzi wabezomvikela kuyivikela ilizwe ezitheni zangaphandle. Thina amapholisa yiwo alondoloza ezomthetho. Kuyamangalisa lokhu, asikwazi ukuthi iZimbabwe ikuyiphi iplanethi lapho engenandaba namalungelo abantu, engenandaba nempilo zabantu bona kwabo nje. Igamente zeZimbabwe lendaba nayo kuphela, bangasutha bona balulame bona konke kuright, abalandaba nabantu. Kunzima kakhulu into yaseZimbabwe, iyethusa, iyesabisa ngoba phakathi kwamazwe wonke iZimbabwe uphuma phambili la eAfrika.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo? Hayi, bantu bakithi siyabona ilizwe iZimbabwe isikwesinye isimo. Amgaba wayingcono kakhulu kunalokho esikubonayo lokho. Yazi umnankabha uyayangisa. And umnankabha kwakuqala uyazi vele ukuthi abantu abamfuni, abantu bayamdlonza, abantu bayamenyanya. Ngendlela nje abantu asebephiliswa ngakhona. Ukubhidliza ibandla le-MDC, still uyehluleka. mnangagwa. Umnangagwa kube ngangumuntu ofundileyo, kube le mali abhizi ngayo eyamakhomishini esenza lezi zinto zakhe ezingabonakali ukuthi wenzani, kube ngayiyo imali yokuthengela abantu ukudla. Ukusaba umkhuhlane kwenza kuphela abantu vele still bazibulawelwa yiZANU-PF. Umkhuhlane lo maybe sekungenzeka uqanjelwa umanga futhi abantu uyakhuphuka uyakhuphuka, kanti abantu bathekwa ngani ngoba imali yonke bayitshontsha bayehluleka. Akula zinto zokuvikela loo mkhuhlane, abantu bazibulawelwa yindlala, apha abantu bavalelwa ezindlini.
Oh, salibonani basakazi wam Studio 7. Igama lam uNdodana Ndlovu, ngokubuya mbuya enkaya egonya. Basakazi bami, mina kakhulu ngokuhlala ndlini lapha eGoli kwamanje, isituation ikakhulu ngathi simo sisekhaya asijabulisi neze, sisuka sisikhumbuze izinto besisitshelwa ngabantwana nento kade sizibona isikhathi sikankomo esikamgabi. And njalo manje lokhu esikubonayo mbona ku-West, ngoba ngathi uyakubhekisisa lo muntu usenothi ngifuna ukufa mbakhawulisile bethi bengcwaba, kodwa lami mbakhawulisile kakhulu nje emaNdebeleni. Ngathi uyakubheka sokuyilokhu akuthi kuyathunjwa ulukhulume ngezansi sesaba sokusimenise ground ongakuthi asifena nkululeko elizweni, sibe sesivuza ukuthi kathi manje sokukhululeka nini thina nje amaZimbabwe.
So iyoki sokukuwe wena ofakwe impamu ukuthi lawo uvisela ngaziphi indlela, ngoba siyimpilo uyabona ukuthi abantu bayathathwa bephothwa belinyazwa senze njani njani. So sokukuwe wena ukuthi uvisela ngaziphi indlela, ngoba yimpi phela lolwa nawe nxa yekutshaya ukutshaza kugade phezulu. Yiwumbono wami ngilawo, singakhuluma sithini sithini sicine sesisola le radiate kudayela ncedi Studio 7 waphumba ukukhulunywa kungelampumela, kodwa thina siyithi esingelampumela ngoba le yimpi ayisadingi ukuthi ukukhuluma, sidinga i-action ukuthi nje wazofaka isibhakela wena wenzayo.
Sabona msakazi wami omuhle, awukhuluma nomfana kaSolo kuse lapha ezimdabula. Hayi, into engenzakala msakazi ukuthi kuze kulunge konke lokhu okwenziwe ngabozomvikela ukuthi bevale imigwaqo, ikuthi kuzame ukuthi amazwe wonke azame ukungenela kuphume yona iZANU-PF, ikhitshwe ikhitshwe ngamazwe wonke, ngoba abantu baseZimbabwe bona bodwa bayesaba ukubulawa, bayesaba ukutshaywa. That's why bengake bekwanise le nto okade umele yenzeke. Ngiyabonga msakazi.
Yebo, salibonani. Sawubona msakazi omuhle linjani. Hey, kubuhlungu kakhulu lokho okwenzeka kubantu bakithi. Umuntu omnyama uhlukumeza umuntu omnyama, abantu abangelalutho bathuma abantu abangelalutho behlukumeza abanye abantu abangelalutho abahluphekayo. Amasocha lawo siyabona alalutho ayayihluphekela nje abanye amabhrugwe lama amabhutsa abatshekile, kodwa sibabona behlukumeza abantu. Kodwa kukhona okutshaya amazi, kungenzeka ukuthi phakathi kuZANU-PF kukhona okutshaya amazi, ngoba abanye befuna ukuthi kugconwe omunye besephuma, omunye besengena esikhundleni. Ngiyabonga ke ngokusana okukhulumayo mphume enkaya kumanje nisegodwa.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumezele imilayezelo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, izigaba kumbe ama-states athiwa alenani labantu abalegcikwane elikuzinga eliphezulu sezingamachumi amathathu lane 34. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Donald Trump ephikisana leziphathamandla azikhetha ukuthi zikhokhele ikomiti yokulwisana legcikwane le-coronavirus, athi sokulobubelo zona iziphathamandla zisithi ilizwe alikafiki kusimo sokuvulwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe umnumzana Pete Ngcobo ukuze sizwe umumo walapho akhona esigabeni seMaryland.
Okwamanje igciwane liyala liqhubekela kusiya phambili yonke indawo eMelika, lathi khonapha eMaryland ebingani ike yehlambijana kulezi nsuku, bathi amanani abantu ababanjabele gciwane liyakhuphuka, likhuphuka nsuku zonke. abantu nje sonke sihlalele evalweni sizama ukulandela lokho abasitshela khona ukuthi sikwenze singakwenzi sigqoke ama mask lokuhlala nje sikhathana khathana labanye
kukhanya sokulokuphikisana kweziphathamandla zikamongameli Trump laye umongameli Trump ngokuthi ilizwe livulwe izikolo zivulwe labantu babuyele emsebenzini ubona ungani kuhamba njani la
Oka kuvulilizwe ngibona ngani ikusikwaza ngomkhonto wethu umongameli Trump uthi abantu bavule bavule isikolo kodwa bonke abalolwazi bathi lokhu kuzenza ukuthi into zisabeke kakhulukazi isibonelo lapha bakhuluma ngendawo eseGeorgia duze ledolobha lakhona likhulele Atlanta ngibonani babiza ngokuthi Gwinnett County lapha izikolo ezivulwe khona ivikili yakapheli nje bathi nani labantu asebebanjwe ngomkhuhlane uyi 260 loba nje bonke bengabanjwanga kodwa sebecela ukuthi behambe bezivalela kude labanye bonke abantu labo so mbonani nxa ekhuluma ngokuthi kuvulwe ufuna nje lapha kuyabe kusitshita abantu abaningi bazaba lomkhuhlane ikanti abanye baza bangasithiya njalo awuqathele ukuthi akumelanga sikhuthuthe abantu besikolo bahlale ezindlini labazali abanye bahlala la nabogogo labokhula sebekhulile bathi igciwani lihlasela kabanzi labo abangani sebekhulile so umntwana engahamba esikolo ethole igciwani yakwanisa ukuthi umntwana yena yabe engabonakala ukuthi uyagula kodwa nxa sebuya ngikhaya esefike edlulisa lelo gciwani kubazali labogogo labokhulu kusuka ke lapho kube yingozi enkulu
Umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seMaryland ngapha kwele Melika zamaNdebele ingoma kazinja ziyamluma isigcikela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sengakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Ukukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi adonse amajogwe amabili lelokuba ngumphathintambo wezempilakahle kudala inkulumo. Abaphathintambo beSADC bayahlangana njalo lamhlanje kulandela umbuthano wayizolo Organ Troika, kodwa udaba lweZimbabwe alukho kuluhlu lwenkulumo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.